Bekhuluma enhlanganweni oqoqwe enhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust, CYDT, abatsha abasebenzela West Nicholson beliqembu elaziwa ngokuthi Youth in Mining baveze ukuba iziphathamandla zikahulumende zabasusa emgodini ababesemba kuwo kungenani lokuthi banamaphepha abavumela ukuhamba kuleyo ndawo. Umnumzana Paul Gwanangana uthi basuka kulo mgodi sebebona ukuthi impilo zabo zisengozini ngemva kokuhlaselwa ngamabhemba.
Laba abakhona okwamanje bathengisa igolide ongekho emthethweni njalo basekelwa iziphathamandla zakhonapha ezithi azisuki kulo mgodi. Indaba ngamabhemba siyibonile e-West Nicholson. Imota zethu zatshaywa ngamatsheni lamhla, yikho okudla khona isiphathamandla esikhonapha eGwanda. Silusizi ukuthi kambe sinabantwana sizama ukuphakama sibasuyisele emgodini. Sicela abe-ZACC bayefika e-West Nicholson babone abantu abakhonapho bababophe.
Unkosikazi Duduzile Masilela yena ukhale ngeofisi elibona ngokwenzwa kwamatshe aligugu eleMinister of Mines esithi lile sandla kunkohlakalo egqobeka emgodini yegolide.
Minister of Mines, angikwazi nazifulazela lutho amamethini lanazinzi amaphelelanazimvuthu. I can say maybe you are from the Ejapu Allocation of Claims, ngoba mina le-Ejapu Allocation of Claims at the end of the day ifuna kuba le-price. Ungeke ufune uagree ukuvumelane nomuntu ukuthi aphiwe iclaim akadinge omunye umuntu kungenamali ephumile phakathi.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadinga ukuthi imithetho yegolide ikakhulu kulesi sabelo iguqulwe ukuze abatsha bengaphelele entolongweni.
Sindaweni njengabogwanda azidikliwe ama-gold zones okungatho ukuthi kokona ukutholakala kune-gold begwanda ayisiyocala. Kodwa-ke icala kube yikuthi ulithengisele ngani.
Umnumzana Onesmus Nyawunde olilunga lezakhe uthi abazehlolisisa lezi zikhalazo bathatha amanyathelo ukuze linkohlakalo iphele.
Ngithintekile ngodaba lo-West Nicholson. Senzeni, ngiyakuthatha kunjalo ngihambe lakho kumhlonitsha uLois Matanda Moyo ngimbikele ukuthi lokhu yikho okwenzakalayo e-West Nicholson loba kungabi khona obuya ukuzosivikela. Nxa sesivikelwe, uyabiza abanye abatshele ukuthi lolu daba kumele luphathwe njani. Silakho ukuhambisa abacuphi bethu kumbe sibe labantu abasebenza bengaziwa bekhonale.
Or we have undercover people there.
Abanye abatsha abangene lomhlangano bakhale ngokuthi lezi ziphathamandla azibaholisi lapho zitheza abaqhatsha njalo bethuselwa ngokunyamalaliswa lapho begcinisa izikwelede. Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni umnumzana Bernico Ncube kanye nomnumzana Japhet Dube ebandla leZANU-PF ngezinye zeziphathamandla eziphatheke kwembeni igolide eGwanda. Asenelisanga ukuxhumana lababili laba kodwa siqoqe lo mgcini sihlalo ebandla leZANU-PF ezansi emaNdebeleni umnumzana Rabelang Tweni othe abatsha laba kumele baze ofisini yakhe nxa belezikhalazo atsho ukuba bagijimele ukubona zindaba. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Adet Incube.